Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 ngoGivtube. Endabeni zethu namhlanje.
Umnandaba uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho elungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotha, amakhansela ayabotha, abantu bayabotha. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Ngokuqhubekela phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisa uhulumende. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile ukukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphatha intambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa yinkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana. Kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa, umnumzana Mnangagwa, uzahamba khonale elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama reporters lana e-Satic le-AU. Kutsho ukuthi vele uyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okuqala into yama-sanctions yase ziphele, ngabe lokhu esithi sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngokwe-Zambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe. Asuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje esithi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa ngasikhangela khonokho ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandeleke vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hhayi ingothi kulungisisa. Uyabe sedina iziconduct kube sezithethana labantu sekugijima sesiyathayi inauguration kutshengisela vele ukuthi ishoni kazikho ngumuntu lwana ovele usengene ehlandeni lokuthi asalaleli muntu akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungena khona nkinga. Hhayi lovele sesimazilezishoni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguye obambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele, ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele yinhlanganiso yomanyano, asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayeke khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutsho ukuthi uyathakazelela. Angisho loba nxa umntwana engajamelwa kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angiboni ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuke beze bakhulume baye bahlalisane naye phansi. Lokho kuvele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabi kulokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kungesiwanhlela abanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleli. Ubuchole bakhona yibo obusinde ntentingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncobakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapholisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi bathole amagabhavuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansila ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Kulokhu-ke okukhuluma ngakho baba Mafa kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority eParliament khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethusele baza kwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo ezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekere, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu bade bekhangele ukhetho yizakhe. Izakhe yatsho ukuthi asabe nqobile ngobani. Upresident wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs eZANU-PF, bangena ama-MPs e-CCC. Uma ukuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe ePhalamenti. Ayinto bafikile ePhalamenti ngale bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo izakhe. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. iZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele basebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulise kube njani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibusayo lalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa kuhamba njani khonapo?
Okuningi-ningi lokho okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ungani uma kunomuntu ethuselwa omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badinga amapholisa njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Silama-courts ukuthi uyahamba kumthetho wandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi senza kuphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulabanye abakhononayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ezinye izinto kuyabo ungafanelanga. Ureference lashaya impembe ukuthi isikole nalisiyana singenile, ureference yabephiwe leyo mpembe ukuthi ayishaye, nguye onemvume ukuthi lisiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF azizanga sizirefurele, kwaba khona izekhi eyayikhayelele lolukhetho yakhipha njengwanjilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona basuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina sesikukhanele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyivusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhanele lolukhetho asikhanele ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 eseVilabosi esabalweni seMatheran South. Singangeni kusigaba esilandelayo, sinesikhangelo esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sebefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki epheleleyo. Bajabana labantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Wezamasiko namhla usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Shabalala ochasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Mina ngisungule uhlelo lwamantombazana ngabona sekulande kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana. Besikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalekele kakhulu, sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo nokuthi bahloniphe sengaphindizeka lapha nalapha. Ngatho ngithi ngimele ndiqabe, baqabise besesebancane, so bathi umthente sihlaba usamila, ngihle ngibafundise, ngibatshengise ngendlela kuphika ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuvela amazili amaningi ngoba mthetheyakozeben umntwana oyintombazana akumelanga phonge uhambe samama yeteti le kubinjani sephongebambana lalobaba konke ngase ngisithi hhayi amasiko laphathi kahleki
liphathisana labazali babo lo mphakathi na.
Abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomfakamto bakho akuthi sigcineke. Abanye omamaka bakhula sobagweti kangaphi khona bebazweni gogo umntu abantwana basekelwe bani ngiqeda ukuligcineke khona lapho umfundisele inkoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana kabasiyabesuseka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezinhle nabekho sizenzele umuzi wakhe kumbuya napho engahlukumezekanga nabekho sobukhulu. Abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza sithi ukuthi mama sibabonile nampobana bona kaba badlenise asabadlukuli sibadlabo babona kaba abangadlenelwanga sibafundisa ukuthi baphathane njani la nabanye babo babancede ukuthi sibakhuleke esiningi
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini izifundo
ye bakazi izifundo zabo kakhulu siyabahlanganisa labangamankazana sakhulumisane safundisane labo bashebane njaloko sesikhathi benhlanganiso esikhathi ezinyose labanye abantu abadala bajenesekumlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngokuthi ngabe bayabuya nje bazezanengabafata
kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingakahleki ngingaphumi kwakalithi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngize kuhle emhlabeni. Mina ngingubaba elandela ibenseyi lakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba into yempina yomfazi. So mina ngizethi umasha ugogo bekheni ngibe zikheni ubama wesizwe kamthwakazi. Abanye beni bangiza bathi umama wesizwe umama wesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibisele ngibekenje lomuntu ngidondeka ukuthi isizwe sethu laso sime sisemasikweni abo.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansili yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho okwenzakala koBulawayo?
Yeyazi inkosi abantu abami nangugogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi omathabakazi omavuso omadelakuzila omthimkhulu omazali inkosi ngikhala nesigodlo sami Tiana,
Lo unkosikazi Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Babe lobola usenziwe kanjelo kokobe babe tetela mazo
sikasizwe ezokholo lesiKristu silontukamele inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Ngingabe linjani bazalwana abathandekayo kumagumbi amane omhlaba lapha elikhona. Sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2. Siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje. Inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungagudi na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela. Ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wethu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda yanguNehemiya eyabonakala ilobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso babutshengisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imlomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akeza kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathelile. Ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela ke emphakathini lapha esihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bekhwele nzima ubunzima obungaphakathi ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese usithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angitsho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa yikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya, akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya ungatshelwa ngamuntu uyazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba yikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemiya uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe bucine ngokuthi kube-4 ngase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilanga ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula ukuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Wezabatha utaboka ncube we-Studio 7 xoxa lotonderayi Maphosa wayethatha izidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise-university ngo-2006 and ngase ngisima ukuzisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapha. Kodwa mina ngangingiyela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi how dondelayo ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana. Yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besokubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronchlear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Esishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa i-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga. Umtoriro lo osobungenile osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekadingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-installa i-application ekade irekhoda konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwachiya ubudlelano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe, wangixotsha endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizo?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields wabuye e-Highfields wangithatha bangikhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama-lymph notes ebesevuvuke okuthi lami bengangasazazi ngizikhangele esibukweni. abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into le isibili yangihlukuluza ukuthi hayi Tondirayi, wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele kuthangethi hayi lo ayisiyo mpilo engani ilungile. Umasali wami umama wokungizala wabhubha. And nxa abantu bekhuluma kuyakhulunywa kusithi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lesona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngiqojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela msebenzi. Ngangingena lokuphuma ejele ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizo.
Lo nguTondirayi Maphosa obexoxa loTabo Kancube weStudio 7. Kwezemidlalo intathele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumele yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu leNdazi linqobele eyada ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leNdazi lokhu lithiwa ngomklomelo wodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLengezi Platinum Stars. Iqembu leNgezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthele leNdazi le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge-1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobe leShasham nge-1 kanya. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kuStudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGugu. Ngingumculi werumba, igama lebhendi kuweSuper Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4, manje sengisebenzela i-albhamu yes-5. Azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana zikhona kuwe Super Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook. Ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku +27 84 633 6509.
Chakadekaya, singakagqiba uhlelo lwethu ukuthi sikhangele bezigogela umongameli Emerson Mnangagwa. Ukhangele ukuthi uza kuya ke kwele Melika kusukana ezilandelayo. olivelisa wonke isidube
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.